uAmbassador Nichols wethule lokhu endaweni yokulondoloza amasiko eyamagugu International Heritage Center eMatopo esakelweni seMathebeleland South. Uthe ugwalo lolu lulakho ukulondoloza imbali, amasiko nemisebenzi ebukekayo ebinakho ukutshabalala.
None of this would be possible without your tremendous talent, which stretches back through history.
Kuhle ukuthi lina bomama lenze umsebenzi omkhulu kangaka wokulondoloza imisebenzi yenu yesintu. Ngilitshayela ihlombe ngoba lenze okuhle kulolu hlelo. Silitholise imali engatsho lutho, kodwa ukhwalo lolu lumomethe okudlula leyo mali. Ngilitshayela ihlombe.
Umqondisi weAmagugu International Heritage Center uMnumzana Phathisa Nyathi uthe uyathaba nxa ebona kulondolozwa amasiko, imikhubo lobuciko bamaNdebele.
Siyathaba ukuthi amasiko lemikhuba yethu ubuciko bamaNdebele buvezwe obala baphuma, kodwa kokukhulu ukuthi sekulendlela ukuthi kulondoloziwe ukwenzela ukuthi lalabo abazazalwa abazakuza singasekho baza kuthola kukhona kungufakazi ukuthi izinto zazisenziwa njani. Yikho esikuthandayo kakhulu sibi.
Bekunabantu abaningi akade besemkhosini lo abagoqela unkosikazi Soleni Nyathi othakazelele ukulondolozwa kwamasiko esintu kugwalo lolu okugoqela ukucomba izindlu.
Umsebenzi lo msebenzi esiwuthakazelelayo sasiwenza noma My Beautiful ingakafiki, sasizenzela ngaso sonke isikhathi ma sithuma emasimini. Siyabuthelela izinhlabathi zethu, sigudule sicombe izindlu zethu, sabe sicombela ukuthi izulu liyabuya ligeze. So into esiyenza yonke iminyaka, every year siyakwenza lokho. Kunjengemidlalo kuyasiqeda isizungu ngoba siyabe sesiphumule emasimini singaselanto enye esiyenzayo. So siyakuthanda kakhulu, siyakuthabela njalo khathe sinxase sizathwa kule bhuku elikhuluma ngosiko lwethu. Imayibhithi ucomba ngobuciko, ukucomba lokhu ithengisethi yinto esizaqhubeka isala ebezizukulwaneni zethu aso ziphelele yithi, ngoba lathi kunje sakuthatha kubogogo, ogogo betshiyela omama, omama befundisa lathi, athesi lathi sesikwenza. Siyabonga kakhulu uhlelo lolu.
Unkosikazi Sicelo Sibanda osuka ku-Ward 23 eMatopo uthi uhlelo lokucomba lumenze wahlanzeka.
Uhlelo lolu lungenze ngaba umuntu ohlanzekile ngaso sonke isikhathi, njalo ngaba umuntu oqakathekileyo ngoba ngibona ukuthi laphetheya kwamazwe sengibonakale izandla zami ngokuhlanganisa inhlabathi ngisenza imbala etshiyetshiyeneyo.
Lokhu kuthakazelelwe nangukhansila unkosikazi Sikhulile Hlongwane oqondisa ngohlelo lwe-My Beautiful Home u-Ward 17.
Uhlelo lolu siyaluthanda kakhulu ngoba lukhuthaza kakhulu omama ukuthi kube lezinhlanzeko emakhaya, kube njalo lokulondolozwa kwesiko lethu lokugudula. Siyenza ama-competitions ngomnyaka ngomnyaka awokugudula khonokho. Siwinisa ama-prizes to the most abagudule kuhle ngomnyaka ngomnyaka.
Ugwalo olwethulwe namuhla lwasekela lilizwe leMelika elanika abalobi inkulungwane ezingamashumi amane lambili amadola ngaphansi kwesikhwama sesigodlo seMelika esibizwa ngokuthi yi-USA Ambassador's Fund for Cultural Preservation. Ngimela iStudio 7 ngiseMatopo, ngingu-Anastasia Ndlovu.